siyabonga Sandra lo Chris le ngaba lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 6 ngoNcwabakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
It may be that you and a group of entrepreneurs in Zimbabwe are able to meet with us and propose certain projects that allow us to say this is something that will advance as opposed to retard.
Isigodlo sikaMongameli Barack Obama weMelika sikhangelelwe ukuhlaziya kabanzi izijeziso zenotho ezethulelwa eZimbabwe lesizalwane seZimbabwe uThakunda Chikonzo.
Siyasimangalisa kakhulu ukuthi abantu bayabuthaniswa behlala njengenyamazana, behlala endaweni ezingela zindlu, behlala phakathi kwamathenti. Sizwa futhi njalo ukuthi sekulemikhuhlane engaqedakaliyo khona ngale.
Amagqwetha amela izakhamizi zeChingwizi ezetheswa icala lokubangela udlakela lokuthisa imota zamapholisa acela idale likamantshi eChiretsi ukuthi lesule icala leli ngoba kungela bufakazi.
ELeZimbabwe liphawula ngokusemthethweni umuthi we-rotavirus drug wokuvikela isihudo se-diarrhea ebantwaneni abaleminyaka engaphansi kwemihlanu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Isigodlo sikaMongameli Barack Obama weMelika sikhangelelwe ukuhlaziya kabanzi izijeziso zenotho ezethulelwa eZimbabwe lesizalwane seZimbabwe uThakunda Chingonzo. Lokhu kulandela ingxoxo yenziwe nguChingonzo lo-Obama emhlanganweni wenkokheli yamazwe awezwekazi le-Africa owe-US Africa Summit ogqitshwa namhlanje eWashington DC. UChingonzo owenze ingxoxo yakhe loMongameli Obama obukelwe emhlabeni jikelele kumabonakude umtshele ukuba abasakhulayo beZimbabwe babhekane lenkinga kwezamabhizimusi zokungatholi usekelo abaludingayo ngabamabhizimusi eMelika ngenxa yalezi izijeziso ezibikwa zibhekiswe kunkokheli ephula ilungelo loluntu. Esephendula uMongameli Obama uvumile ukuthi ngempela lezi zijeziso zidalela abantu makhaza emgoqo ebavimba ukuthi benelise ukuziqhubela ibhizimusi bekhululekile. Ucine ngokumkhuthaza ukuthi aze emhlanganweni layo ukuze bahluze lolu daba kabanzi badinge indlela ezingaphathisa abasakhulayo ukuthi bengaphanjaniswa yilezi zijeziso kodwa ngasikhathi sinye kungasoze kuphazamise injongo yokubekwa kwazo yokuthi eZimbabwe kulondolozwe imithetho kanye lelungelo loluntu.
It may be that you and a group of entrepreneurs in Zimbabwe are able to meet with us and propose certain projects that allow us to say this is something that will advance as opposed to retard the progress for the Zimbabwean people.
Labe kungamazwi kaMongameli Barack Obama ekhuluma lesizalwane seZimbabwe uThakunda Chingonzo oze eMelika phansi kohlelo lweYoung African Leaders Initiative iyali njalo engomunye owasungula inkampani yeSaiSai Wireless. UChingonzo uthi uphakathi kokuqoqa umhlangano loObama ukuze kudingwe indlela zokulungisisa izijeziso zenotho ezivimba abasakhulayo ukuthuthuka kwezamabhizimusi.
So it was very exciting to get the opportunity to have a conversation with the president. But at the same time, I felt challenged to talk about all the issues that we're facing as African youth. Having gone through the Mandela Washington Fellowship and having received the training at the university that I was at, I felt that we have been empowered to take our business further, but we still have, you know, issues that are impediments rather to our progression on the continent as entrepreneurs.
And how was it for you sitting on that stage, carrying the weight of all Africa? As youth, especially Zimbabwe's youth, to ask President Obama about the issue of sanctions, which is a very sore issue when it comes to Zimbabwe.
It is indeed a very, shall I say, tricky issue. It was almost overwhelming, but exciting at the same time. I'm not exactly sure how to describe the feeling. All that I was hoping for, and which is what happened, was to get a response from the president as to how we can carry on the economic development that we're trying to push for. You know, we understand that there might be political differences.
Longo sakhulayo ongusomabhizimusi odabuka eZimbabwe ekhuluma le-Studio 7 ngemva kwengxoxo yakhe lo Mongameli Obama weMelika izolo.
Okwamanje wathi sizwe ukuthi bekusenzakalani emhlanganweni we-US Africa Summit lapho kuhlangana inkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika lenkokheli yeMelika. Kuntathela izindaba yethu ye-Studio 7 ekhona le uGibbs Dube. Siyakwamukela kuhlelo Gibbs.
Yebo, sithandekile, tshona njani?
Sitshonile, ungasitshela-ke ukuthi kuyinokumqoka okwenzakala khona ngapho lamuhla.
Yes, ngathi osokwenzakele kathesi bekulo Mongameli Barack Obama okade nakhuluma le nkokheli ye-Afrika. Ukhulume kakhulu nje esithi uzwela labo abase endaweni lapho kule Ebola khona. Waphinda njalo wakhuluma ukuthi-ke iMelika ifuna ukuthi kuvulwe-ke ubudlelwane obumangalisayo kakhulu le Afrika, ngoba i-Afrika yindawo engani iyathuthuka kakhulu. Uphinde wagcizelela njalo esithi okumele kwenzakale ukuthi kumele kunikwe uncedo kulabo abasakhulayo, ngoba abasakhulayo yibo phela abazave bezibambile ngesikhathi esibuyayo. Kodwa-ke engathi ukufake kwabamqoka kakhulu yikuthi ute kule nto ezintathu okumele zenzakale ukuthi kulungiswe imisebenzi, kulungiselwe abantu be-Afrika, njalo nokuthi imeli idlelane kuhle le-Afrika ngendlela ezithize. So waphinde wathi kumele kulungiswe ohulumende laba abangani bayahlupha ikakhulu e-Afrika ukuthi kungalungiswa khonokho kuyabangcono. Njalo kungathi okwesithathu wasekhuluma ngokuthi hayi phela kumele kulungiswe njalo lakhonokho ukuthi bakhona abalwisanayo, so bangavele kuthiwa kunikwa imali kumele kungalukuyalungiswa khonokho. Ukugcina nje ongathi kube khona njalo bekulo unkosikazi Michelle Obama laye kwade ekwenye indawo lapho kade kuthiwa investing in our future, khonapho kade bekhuluma ngabomama lamankazana ukuthi kumele-ke amankazana labo mama balungiselwe phela khonokho kumele babe lakho okuningi. Ngathi-ke ngamafutshane khonokho okwenzakeleyo. Ye, kunjalo-ke sithandekile.
Bawamukele njani umbiko ka-Obama Dube abakhokheli bamazwekazi bamazwe e-Afrika?
Ye, ukhona-ke omele igini okhulumileyo wathi hayi okani-ke kuyahlupha ukuthi iMelika yona yiye efuna ukuthi ithole okuningi khona ngale e-Afrika, yona i-Afrika ingatholi kangako. So bathi-ke khonokho abakufunayo bona ukuthi kube lalokho kuthiwa yi-equal partnership. Nxa ukuthi i-Afrika ilokwayo ikunikeza ngapha eMelika, kumele phela kuhlangane emoyeni, kungazani kuyawelana khonapho. So-ke ngathi ngamafutshane-ke ntukameli kungani bayatsho sibile ukuthi hayi ngcono sibe lobudlelwane obungani bungcono. Nxa sekubuya ngeze-security labo bathi hayi bazasebenza-ke lele Melika ukuthi kulungiswe khonokho. Nxa sikhangela oBoko Haram kuzokubuya-ke khona ngale-ke endaweni ezinengwane kuyalwisana khona, bathi hayi asihlaleni phansi sikhulumeni sibone singakwenza.
Ye, okunye okukhangelelwe ukuhlafunwa kule umhlangano yikuyini? Kuyini osokulindelwe? Ugqitshwa nini?
Ye, nxa sesikhangeleke umhlangano wona ngwawo wonke vele ukuthi kumete ngawo uphela lamuhla. Kodwa nje kusasa kulokhu isikhanyana nje okuncane okuzabe kukhulunywa-ke kancane ngokuthi kambe osokwenzakale konke ngamalanga la amathathu kuyini. Kodwa-ke singathi-ke okunye sikhangele lamhla ukuthi uMongameli uBarack Obama uyabe ekhuluma nentatheli zindaba. Lathi besicele ukuthi singafika khona ngale sibona nzani safika sizwe ukuthi kambe uphethene ngomlomo. Besifuna ukuyambuza khona ngale ukuthi hayi kulokhu kwama-sanctions okweZimbabwe kume njani. Nxa kuthi umbuzo wethu bangawuvuma lathi bazasiphendula khonapho. So ngathi-ke kungani kume khonapho sithelekile.
Hayi, siyabonga ejaha lezansi.
Sibongele kakhulu Mkhomo, ngiyabonga futhi sithandekile khonapho mhlawumbe.
Yebo.
Lo ngoGibbs Dube intatheli zindaba ye-Studio 7 esemhlanganweni wenkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika lenkokheli yeMelika owe-US Africa Summit oqhutshelwa khonapha e-Washington DC.
Senjalo isizalwane zeZimbabwe zikhanye zibambe esidukwini emhlanganweni we-US Africa Leaders Summit wonalo. Omunye wabatshayelwe ihlombe yinkokheli yeMelika phezu kwabasakhulayo u-Abigail Muleya uzandile lambo kanye lo chingozo umnumzana strive masiwa umqondiswa enkampani econet wireless otshela umphakathi ukuthi kumele abasakhulayo betholiswa imfundo ukuze bathuthukise izwe kazile Africa. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo wenhlanganiso yapha ke trust utshele uKeep Studio 7 ukuthi kuyabukeka ukuthi izizalwane zeZimbabwe izichayelwa ihlombe inkokheli yeMelika ngemsebenzi abenzayo.
Lokho kutshengisela ukuthi iZimbabwe ilabantu abatsha abaningi abanelisa ukukhokhela abalamathalente atshiyeneyo. Itshengisa ukuthi ikusasa yethu inhle kakhulu ngoba silobukhokheli obuhlumayo obukhulayo obuvela kunja namhlanje. Ingakho-ke lokhu kuyasitshengisela sibili ukuthi hhayi silobusasa engani isaba ngcono ngenxa yakhona lokho.
Kodwa ubona ngazani-ke ujaha lo uzaphumelela yini empilweni yakhe ngokuthi-ke uhlangane lo mnumzana Obama?
Hhayi, ukuhlangana kanye nje akusho ukuthi uzaphumelela. Kutshengisela ukuthi enqela ye engaba le kusasa enhle uhamba ngokuthi yena wenza izinqumo ezinjani. Kodwa ningasiqela isimo sethu elizweni kungaba nzima ngoba singathi amathuba malutshwana. Kodwa at the same time nxa sikhanyela ukuthi umfanyana nje otshengisa amathalente amaningi otshengisa idlabuzane elihle lijaha sibule ngcwele ukuthi lingaba le thuba elihle engaphumelela sibili.
Ye, nxa sesikhangela njalo-ke uSusan Rice yena ongu-security advisor okamnumzana uBarack Obama laye utshayela ihlombe sibili kakhulu uStrive Masiwa we-econet wireless uthi hayi usebenza kakhulu labantwana njalo labasakhulayo. So-ke ungathini ngakhonokho?
Kumqoka njalo kuliqiniso ukuthi umnumzana uStrive Masiwa usesebenze kanzima ngendlela enhle ebukekayo ukuze athuthukise abasakhulayo. Uma sikhanela indlela asencedise ngayo abasakhulayo abafundayo kule scholarship fund, iJoshua Mkomo scholarship fund, njalo ule ndlela eziningi alazo ancedisa ngayo ubukhokheli obuhlumayo obukhulayo eZimbabwe laseAfrika jikelele. So nxa sikhanela konke lokhu kusikhombisa ukuthi sibili uliqiniso ukuthi uStrive Masiwa indoda etshengisela uthando nokufuqeka ukuthi abasakhulayo bethuthuke bebe ngabantu abangcono.
Lo ngumnumzana Dumisani Nkomo oyinhlanganiso yapha kokutrust obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abaphathi ntambo bakahulumende ababona ngezempilakahle emazweni akumanyano weSADC bathe gwaqa lamuhla eJohannesburg kwele-South Africa becubungula ukuthi bengavikela njani ukuthi igcikwane libangela umkhuhlane we-Ebola lingangeni emazweni angaphansi kwalumanyano. Umbiko oyithulwe yiSADC Secretariat ukhomba ukuthi iziphathamandla ze-World Health Organization labanye bakhona kulomhlangano. Kodwa umsekeli kamphathi ntambo obona ngezempilakahle uDokotela Paul Chimetsa utshele iStudio 7 ukuthi umphathi ntambo ogatsha lwakhe uDokotela David Parirenyathi akasenelisanga kuya kulo umhlangano ngoba ebambekile. UDokotela Chimetsa ubikwa njalo esithi uhulumende uzimisele ukulwisana lomkhuhlane we-Ebola ungangena elizweni njalo useqalisile ukufundisa ingcwethi kwezempilakahle ngomkhuhlane lo kanye lokuhlola abangenayo labaphumayo emngceleni yelizwe. Isiphathamandla senhlanganiso ye-World Health Organization kwele Zimbabwe uDokotela David Okello uthi lanxa amathuba okuthi igcikwane libangela umkhuhlane we-Ebola lingene elizweni emalutshwana usexwayise uhulumende ukuthi ahlale eqaphele. Umkhuhlane lo waqhamuka eGuinea waphanga wamemetheka wahlasela eleLiberia leleSierra Leone.
amagqwetha amela izakhamizi zeChingwizi ezingamashumi amabili lasishiyagalolunye ezetheswa icala lokubangela udlakela kanye lokutshisa imota zamapholisa acele idale likamantshi eShirezi namuhla ukuthi lesule icala leli ngoba kungelabufakazi. Abantu laba babotshwe ngempelaviki kulandela okutshengisela kwezakhamizi phezu kwemizamo kahulumende yokususa ikliniki ezisebenzisayo ihanjiswe kwenye indawo ekhatshana. Amagqwetha amela abantu laba acele umantshi namhla ukuthi abakhulule njalo esule icala abaletheswayo ngoba kungelabufakazi obuveza ukuthi yibo abalidalayo. Kunjalo nje inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project isole kakhulu uhulumende ngokuhlukuluza abantu beChingwizi bona abasoswa emizini yabo kulandela ukudubuka kwedamu letokwemkosi. IZPP ithi uhulumende kumele abumbe ikomiti ezakhangela ukwephulwa kwamalungelo abantu laba njalo ithi iZimbabwe Human Rights Commission kumele ingenele. Ibandla leMTC Renewal Team lalo lethule umbiko lisola kakhulu indlela abantu laba abaphathwa ngayo nguhulumende lamapholisa. Sixhume umabhalane ogatsha lwe-social welfare unkosikazi Lucia Matibenga.
Siyamangala kakhulu ukuthi izinto ezenzakala eChingwizi zingaba izinto ezenzakala elizweni elithole uzibuse 34 years ago. Siyasimangalisa kakhulu ukuthi abantu bayabuthaniswa behlala njengenyamazana, behlala endaweni ezingela zindlu, behlala phakathi kwama-tents. Sizwa futhi njalo ukuthi sekunemikhuhlane engaqedakaliyo khona ngale yendaba yokuhlala kwabantu. Sizwa njalo ukuthi abantwana abancane abaningi kuthiwa sebezithwele, abantwana labo sebezakuba nabantwana babo, izinto ezingelambeko phakathi kwelakithi.
Uhulumende kuyini angakwenza ukulungisisa lolu daba?
Thina sithi ngesikhathi sonke lesi abafaka khona abantu eChingwizi ngabe kade kusenzakala uhlelo lokuthatha abantu mbijana mbijana bebasa kwezinye indawo zokuhlala. Ngabe okwamanje sikhuluma ngokuthi abantu sebezaphela ukususwa kumbe ukubakhipha eChingwizi behamba endaweni ezilungisiweyo ukuthi bayehlala khona kahle.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project yethule umbiko lamhlanje isithi uhulumende kumele ebumbe ikomiti ezacubungula udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu kulindawo. Livumelana lalo mbono na?
Ngivumelana lawo umbono na lo. Ngibe lami ngiyengezelela ngokuthi kumele lakho kube nekomiti sibili ezamele ithi ikhangelisise ukwephulwa kwamalungelo abantwana especially. Kaningi ngamalungelo abantwana lamalungelo abomama kumele kulungisiswe kakhulu khonokho. Ngiyakusekela lo mbiko ngoba uyenzakala izinto zonke lezezimbi kodwa kukhanyangana kula muntu ofuna ukukulungisisa khonokho.
Unkosikazi Lucia Matibenga ngumabhalane ogatsha lwe-social welfare kubandla le-MTC Renewal Team.
Nanti elinye ithuba, nansi enye indlela yakulalela umsakazo wakho we-Studio 7. Sihlobo, ulakho ukulalela uhlelo lwe-Studio 7 hatshi kuradio kuphela loba ebulenjini kodwa lakumakhalekhukhwini lasecingweni ngokusithinta kunombolo ezithi nxa use-South Africa 27 105 916 467. Ngizaphinda njalo 27 105 916 467. Kuthi kulabo abaseBhilithane zithi 44 203 519 1338. Labo abaseMelika leCanada ngezithi 1 712 432 5885. Kholisa umsakazo wakho we-Studio 7 kuradio ebulenjini ecingweni loba kumakhalekhukhwini. I-Studio 7 ngeyakho.
ELeZimbabwe liphawule ngokusemthethweni umuthi we-rotavirus drug wokuvikela isihudo se-diarrhea obikwa usuku sibanga sesibili emkhuhlaneni ethatha imphefumulo yabantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu eZimbabwe ngemva kwesihlabo. Intathezi zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Leyo inguma emumethe imibiko eqakathekileyo yabantwana be-East View Gardens Crash ngesikhathi belibazisa abekade beze emkhosini wokuphawula okusemthethweni ukusetshenziswa komuthi we-rotavirus vaccine owenzelwe esibhedlela se-Parirenyathwa Group of Hospitals eHarare lamhle kuseni. Osebenza njengomcebisi kwezokutholisa abantwana imithi ebavikela kumikhuhlane evame ukubahlasela ngesikhathi besesele minyaka engaphansi kwemihlanu enhlanganisweni ye-MCHIF, uNkosazana Adelaide Shelley uthi kuqakathekile ukusivikela lesi sikhudo ngesikhathi besesebancinyane abantwana.
Lokhu ke sitshela omama ukuthi lanxa ivaccine le isikhona, kodwa kumele siyenze yonke into okumele siyenze, ukuphatha kuhle ukudla, ukugeza izandla uma uqedwa ukutshintsha isitshubo somntwana. Nxa sisemakhaya sivakatshile sisebenzise izimbuzi singaye egangeni. La manzi la siwanathayo lawa sibona ukuthi amanzi la ahlanzekile.
Ukhuthaza omama uNkosazana Shelley ukuba phezu kokuba bavikelwe abantwana kumikhuhlane efana lesihudo se-rotavirus diarrhea, kumele njalo baqakathekise imisebenzi yokuzihlanza.
Isihudo lesi umntwana angaya kabili kathathu ngelanga hayi kuyabe kulungile. Ungabona sekuze kudlula kumbe isithupha umntwana lokhe ephumela amaphumelo lawa nalula, kutsho ukuthi umntwana lwana uselahlekelwa ngamanzi emzimbeni. Sekumele-ke umama ahlaqalise ukumnika amanzi lana okubisela amanzi emzimbeni, ngoba sekunamaphilizi futhi okuthiwa izinki. Izinki le kumele ukuthi ihambe ndawonye la manzi lawa nawechukela kuletswayi. Yenza ukuthi umntwana lo angabe lokhe ephinda isihudo lesi simphinde, ahamba aye kwelatsho siphinde simphinde. And lesihudo lesi sizabafitshana, sozeke sithathe isikhathi eside uma ephiwe la maphilisi. Lanxa ivaccine lisikhona, kodwa-ke uma silokhe singageza izandla, silokhe singasebenzi izimbuzi kahle, isihudo asozeke siyekele ukuba khona.
Abantwana batholiswa lumuthi wokuzivikela lesi sihudo besesebancinyane besanda kuzalwa. Bawuphiwa kabili lumuthi ngesikhathi belamaviki ayisithupha bezelwe, lalapho sebelamaviki alitshumi. Umkhosi wokuphawula ukusetshenziswa kwalumuthi okusemthethweni ungenwe zinkokheli zogatsha zikahulumende lwezempilakahle ezivele ezigabeni zonke zelizwe, inhlanganiso ezisebenzelana labezempilakahle kuleli okubalisa eye-WHO, UNICEF kanye leye-MCHIF. Kulaba bekade belibazisa uzulu kulo mkhosi babalisa abekhwaya ye-Air Force of Zimbabwe, abantwana be-East View Gardens Crash kanye labaphathisa uzulu ngemfundiso yokuqakatheka kokuyathola usizo esibhedlela, ikakhulu ukuvikelwa kwabantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu kumikhuhlane evikelekayo abe-Harare City Health Promoters. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingoMavis Gama.
Silifake kancane ezandleni zika Chris Kande weStudio 7 esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani izulukani ndaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Kande, sidibana ke kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba. Lamhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa ngontombazana obakhethwe ukuba nguye omuhle kwedlula bonke eZimbabwe, uMiss Zimbabwe uThabiso Phiri, yena ochiye lesi sikhundla ngemva kokuba imfanekiso yakhe engagqokanga ithethwe ngulo jaha kade ethandana laye wayithumela abanye ebulenjini i-intanethi. Ya, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, ngiyabonga.
Ya, ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lukantombazana lo uMiss Zimbabwe, ukuthi singathini nxa sikhangele kakhulu udaba lwebulembu lwe-internet?
I think ingathi yinye ezinto ye-example yokuthi abantu internet bayayithanda, oFacebook bayabathanda, oWhatsApp bayabathanda, but ama-consequences akhona they are very high, because isikhathi esiningi ifoni engiyakho elakho kungaba yimpikitha, kungaba ngama-message, omunye umuntu angaba le-access to into zenezo, eqalisa ukuzithumezela abanye abantu, it becomes a global problem. Ama pictures akona you cannot control them because umuntu ose France, ose UK, kumbe ose Cholocho uzagcina elawo ama picture lawo ngoba abantu babe lokubethumezelana. So the problem with WhatsApp is that you can send as many of your connections as possible la yabo beyadlulisele phambili and ekugcineni kugcina kufika emapaperment lewe abantu bemaphephandaba bangabhala ngakho bekufake ku internet ungabhala ku internet sokugcwelilizwe lonke. And i problem yakho nayo ukuthi ayisukuthi lihlupho lwanamuhla kuphela. 20 years down the line, osisilo sengomunye umuntu, sengominister, seyini. Amapicture la azabe lokho ekhona ku-internet. So vele kungavele kuphume kungene ebantwini. It's one thing, one memory that you cannot erase. Because abantu bazahlala bekukhumbuza ngakho impilo yakho yonke.
Singathini ngemithetho emele yenqabele lokho, nanku siyabona ukubana umuntu ovele enguye okhanya wadala icala elokuthi ahaze imfanekiso le. Gagula kukhulunywa ngaye akula nje lemithetho engambopha ungathini wonalo
ye kukhona imithetho enjabo interception of telecommunications act ni kungakhangela eZimbabwe lapho ipost telecommunications act yakuyala ukuthi umuntu ethumeze impicture enqono but isikhathi esiningi ukuthi kona kuba lecala nxa kuuthi sekulomnye umuntu ohambe wa report and awu reportelwa ukuthi uthumezile uripetela ukuthi ukuthole if you utholakale ulakho so umuntu uyakwazi ukuthumeza umpicture lwana ewugcithe efonini yakhe uyakwazi ukufaka ku-internet esebenzise enye email engaso yakhe so kuba nzima kakhulu emthethweni ukuthi umuntu onjalo ebanje kukanti wena ovele usithathe lama picture isikhathi esiningi phela yabungakwazi ukuthi ama picture la athethwe ngubani ngoba okwenzakala lapha ukuthi umuntu ifoni yakhe yadevelop i-fault ehambe ilungisisa kumakanika efike ethatha impicture kumakanika lona kumbe uyifake efonini nomunye umuntu usithi ngicela ukucharger ungayikhonekta laphana uthi i-charge umuntu lakho ukuthi ethathe amapikisha lana asefonini yakho nxa i-charge sale ekhompyutheni yakhe loba nje engumngani wakho ungambambisa ifoni ewabona amapikisha lana uyakwanisa ukuzithumezela nge-bluetooth uyakwanisa ukuzithumezela ngo-WhatsApp so kuba nzima kakhulu ukuthi ungakukhontrola njani so kuqakathekile ukuthi xa uqala vele abantu abamelanga begcine impikisha benqunu kumbe impikisha engafanelanga efonini zakho okwesi-2 nxa ubona ngani uqakathekile ukuthi uyigcine faka i-password kwenzela ukuthi omunye umuntu ozabamba ifoni yakho engenelisi uhamba lapho ogcine khona amapikitsha.
Kanti vele lona usiko olokuthatha amapikitsha umuntu engagqokanga ulubona njani?
Kusuka kube nzima kakhulu ngoba ngesintu sakithi yinto embi kakhulu but abantu abanye baza kutshela ukuthi no ngikuthethe ngisendlini yami engathi is my private space ngakugcina in my private phone it was not meant for public consumption so bengizithathela mina ngifuna ukuzibona ngifuna ukutshengisa ngithandana laye so kusuka kuba nzima kakhulu ukuthi uzanelisa yini ukukhipha in that private space because njengoba sikhuluma nge-internet sizizwe ukuthi your private space can kuba lula nje ukuthi ibe invaded ngabanye abantu so kuqhakathekile ukuthi nje abantu bebone ukuthi intendi kakhulu ukugcina imfanekiso abantu benqono ngoba kuzagcina kufikile abantwini
amabikitsha wona lawa kanti vele abeza phambanisa njani isimilo sakhe nxa kuyikuthi uqhubeke elokhu engumizimba
kwesikhathi kulabantu isikhiwa abathi image so uMiss Zimbabwe umuntu engathi ole license ka Miss Zimbabwe le ngonkosikazi ka Army General Chiwenga so uthi ukuthi yena ngezinye indlela lapha uprotector ibhizimusi lakhe ubona ngani amapikitsha lawo angaphuma egcwale abantwini bese kuthiwa uMiss Zimbabwe ule mapikitsha agcwele abantwini akusoze kungcole kuphela uMiss Zimbabwe kuzangcola le brand ka Miss Zimbabwe okuyiyo elethela ke unkosikazi ka Chiwenga imali so it's all about making money
hayi kezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyalivalelisa abalaleli njalo ndikhuthaza ukuthi likunanzelele okungamafoni lokungu-WhatsApp loku sekudilize imizi eminingi
hayi kuyabongeka sibongile kakhulu Mnumzana Ndebele
okay
lo ke bekungumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula ezokwethulwa kwembiko ebesixoxa laye kuhlelo lwethu liphuma le ndaba lithona le ndaba lilale igama lami nguChris Gandhi
siyabonga Chris sikhangele impumela yemidlalo yePremier Soccer League edlalo elamhlanje ngamafitshane iqembu leDynamo selebe nguChikilo Bhanqa 1-1 le Chicken Inn ezikamagebhula zona ziwe ngophondo i-Highlanders phela bayitshaye 1-0 i-Black Rhinos
Yes, ligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Likhumbuleke ukuthi ku-Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela okwenzakala emhlanganweni wenkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika nenkokheli yeMelika, i-US Africa Summit, olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo, lilale.